Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Ellen French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. EleMelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
In the dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. As I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe neMelika kuyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would say that I would characterize the relationship as estranged between the government of Zimbabwe and the United States, partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Butshera uthi inyathelo elithethwe yiMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezisikweleti seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi lesay World Bank, lesay u-IMF njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweletini lawo. So ukuphuma we-America kumbe ungaphatheki we-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi ukuphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyawazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshonalanga ezikhathini eziningi benzile izinto zawo bebonisana. So silethembele ukuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le-America ukuze ibuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo ye-America eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZanu PF, uMnumzana Farai Marapira, utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.